Abakhulumi lomsakazo weStudio 7 bathe kunzima umangalisayo ukujabula lemuli lesihlobo namhla ngosuku lekhisimusi ngenxa yokuthi iningi labo kabala mali. Bathe kungcono ukusebenza namhla kulokudlalisa imali etholakala nzima. Omunye wabo ngumnumzana Thuba Ncube othi akula ndlela kade engadla izibili boco yena engela mali.
Lapha emakethi ngiyathengisa ikhisimusi hayi angiyiboni ngenxa yokuthi ngicabanga labantwana ischool fees lapho esesibiza o 800 engekhoyo yoni le. So kufuze ngivuke khonapha madawu kabusa ngithengise ngize ngiyelala ngabo 9 ebusuku endlini sendlala khona saphili khona ngenxa yokuthi akusela ndawo isikhathi sokuphumula sithengise khonapha lapho futhi business islow.
John Dele ngumfanyana oleminyaka elishumi nanhlanu njalo uyintandane uthi ugogo wakhe ngokwakuqala empilweni yakhe ukuthi angamthengela impahla zekhisimusi.
Ya ngihlalanga kuhle ikhisimusi ugogo kala mali yokuthi anithengele impahla zekhisimusi sidle khona okade ukutholile khonapha endlini. Ngekhisimusi bajayele ukuthi banithengele izinto engizithandayo lezigqoko engiyabe ngizifuna isicathulo engizithandayo lokunye nje injalo ukuthola. Lonyaka ngitholanga lutho ngoba i-economy i-tough vele akuthengeki lutho.
Omunye njalo esixoxelayo ngugogo uMagasela yena-ke utshona endlini ethengisa iziwiji legwayi phambi kwendlu yakhe.
Ayifani le minyaka yonke yadlulayo. Yalonyaka ibuhlungu ngoba ilalajisa indlala izinto zidule kakhulu. Sehluleka ngitsho lokuthi ukwanisa ukuyathenga ulutho. So zalele kuphela sizinethela amahewa la manzi kunzima sibila kulula phakathi kwelizwe lethu kuzima kakhulu sithwele nzima. Ngazi kweminye iminyaka engokozaba sokungcono kodwa wawula umnyaka hhayi kuloku nzima sibile obukhulu.
Umnumzana Innocent Thebe uhlala eNgilandi yena-ke ukhaliswayo ukuswelakala kwemali.
Abantu bakhona nje bayazamazama behlanganisa into eziningi. Kubhizi imali nzima ukuyithola. Ama-banks astruggle uku-ishu imali even labo Western Union o-World Remit izolo tshone ilanga lonke simelele imali sike sasuka sesiya eplazini very late. In the end we are still at home, we are happy to be home.
Ukanti umnumzana Ronald Nyathi ubuye laye vela eGoli uthi ilizwe leZimbabwe selifile.
Ngize lapha ngizovakatshela abazali, hayi akukho mnandi lapha ekhaya. Situation is terrible, we should try to improve on everything. Ikhisimusi angayiboni, it's a day like any other day.
Kukhanya engani balutshona kakhulu abantu bathazele usuku lolu oluqakatheke kakhulu eZimbabwe. Okwamanje iningi labantu bazisebenzela njalo izitolo ezivuliwe engani akusosuku lwekhisimusi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemakhandeni koBulawayo, ngingu Ezra Chisa Sibanda.